Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhlaka 8 Ntulikazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
of course sina abadala singaba resistant but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant. Asilaleleni ngoba sizacedisa isizwe seZimbabwe. Silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabe zempila kahle ngoba hey iCorona iyabulala.
Abantu abangamashumi amahlanu lantathu 53 abatholakale bele COVID-19 sebekweze inani lasebefunyanwe lebele gciwane leli kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalombili 787 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11.9 million.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2% ngoba sasezinengi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo.
Lanxa uZulu esamukela ukuxotshwa umsebenzi kukamphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Obadiah Moyo phezu kwecala lenkohlakalo. Iningi lithi kuleziphatha amandla zikahulumende eziningi ezimele zixotshwe lazo umsebenzi. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abangamakhulu amahlanu lantathu 53 abahlolwe ngolesibili abatholakale bele COVID-19 osokukweze inani lasebefunyenwe bele gciwane leli kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 787 asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 201 abagulayo kwamanje bengamakhulu phose ayisithupha 577 labulala abathoba munemunye 9. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 lobahashi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalombili 81,335 emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11,988,250. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 547,497 abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisikhombisa 6.9 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 580,086 labulala inkulungwane phose ezilishumi lambili 11,955 wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 245,068 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kulabanye abantu abathi banatha okuchiyeneyo kwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 loba nje odokotela besithi ukwenza lokhu akuvimbi leli gciwane. Bakhona njalo abadlela evalweni ngokumemetheka komkhuhlane lo eZimbabwe. Ake sizwe abanye abasithumezele imilayezelo yabo ku-WhatsApp yomsakazo we-Studio 7.
Kumende katshengisa ubungcono bakhe abone ukuthi abantu bayathola impilakahle ngoba impilakahle ilungelo lomuntu. Asonto umuntu umuntu ayicele into eyokuthi umuntu kumele ayidimande. Xa uhulumente engaqhubeka etshengisa ukungaziphathi uyacina esenza abantu beqinala kwasebesenza futhi into ezingalunganga abantu beqinise bephuma ezindlini kwenkani isikhathi sangikhona singakafiki. So uhulumende kazame ngendlela zonke ukuthi aphathise laba abantu. Okunye okulandelayo yikuthi siyabona ukuthi kulezi ndawo ezifana lamashopu laba kuthiwa abantu bamela ngabe buthane kakhulu but engiyinanzelelayo esigabeni seplamentary abantu bayabuthana sibesiya phambili. Eshopu yathola kugcwele phakathi. Mbona ukuthi kuyancedisa kufana ukuthi ngathi abantu angeke bathila nomkhuhlane. Abantu bazilunga bebuthana ngendlela ifana nayo ukuthi ishopu yathola phakathi kugcwele umkhuhlane bephefumulo we1 umkhuhlane lo wendlela oyikwa ngayo yakwanisa ukuthelelwane ugcine utholakale usebenzi nabaningi.
Ngiyazama ilemon abanye iqiniso mpela bakwenza lokhu. Ngiyazama ilemoni ngihlanganise nejinja nayo negaliki bese kunatha-ke lokhu sengikwazi ukuthi-ke sengiyolala. Nakhona kona ukuthi kwelapha kuphela nje ngoba ma uzwe umoyana zama siyazi ukuthi ikhambi galiki yabe ikhona, kodwa ma uzwe umoyana zama lawe khonokho noma kungasasebenzanga kodwa uzame ukuthi nawe uphunguzifikela ngoba siyazi ukuthi vele ikhambi kalikho ngoba ukhumalo la egoli ngisenyulenzi.
Zimbabwe amahle, asilaleleni esikuxwayiswa ngabezempilakahle. Uma singadelela siyafa siphele sithi du ikorona iyabulala bakithi. Of course thina abadala singaba resistant, but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant. Asilaleleni ngoba sizaqedisa isizwe sethu seZimbabwe. Silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabe zempilakahle ngoba yeyi ikorona iyabulala. Ngiyabonga umsebenzi wonomuhle liwenzayo ungayisini ngani ulwazi alukho eZimbabwe.
Lapho ke lizwe abanye babantu abasithumezele imlayezelo yabo kuWhatsApp yomsakazo weStudio 7. Ulakho ke lawo yokuthumeza owakho umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Lanxa uZulu esamukela ukuqotshwa umsebenzi kukampathi intambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ngumongameli emasono mnangagwa izolo phezu kwecala lenkohlakalo, iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele lazo ziqotshwe umsebenzi nxa umnangagwa ezimisele ukulwisana lodubo lwenkohlakalo. Umoyo uxotshwe ngemva kokubotshwa kumaviki amathathu edluleyo esetheswa icala lokupha inkampani ye-Drugs International umsebenzi wokudingela ilizwe okokuzivikela ku-COVID-19 engalandelanga umthetho. Inkampani le ibikwa yahuquluza imali kahulumende engena kuzigidi ezimbili ngokumthengisela amamaski ngentengo ephezulu kakhulu lanxa yayiwathenge ngephansi. Isiphathamandla sale nkampani uDelish Ngwaya yena obikwa elobudlelwane lendodana kaMnangagwa uCollins ubotshwe laye phezu kwelolu daba ukhululwe kodwa izolo ngesibambiso sebail. UCollins yena uyakulandula ukuthi kulobudlelwane loNgwaya. Umoyo ukhangelele ukumiswa emthethwandaba ekupheleni kwenyanga. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube uthi nxa uMnangagwa ezimisile ukuqeda inkohlakalo elizweni kumele axotshe zonke iziphathamandla eziphatheke kulimpehlane njalo kubotshwe bonke abakudaba lwe-Drugs International.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emerson Mnangagwa linyathelo elihle, kodwa-ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisaseku-2% ngoba zisaseziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo kungabi yinto ejeziswa nje umuntu atshaya isandla ebeseyekelwa. Ma ngifaka umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo umuntu ofanele ukuthi kukhangelwe ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana bezimbabwe. Ukusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafrize ama-assets yakhe bathathe la yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe bayenelise ukuthi bakhulumele Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathwe zibuyiselwe ekhaya ezimbabwe ngoba zasuka ezimbabwe ngendlela engalunganga ngendlela eyinkohlakalo. Kuphinde futhi bebese befriza lama-assets abo bebese bathengisa futhi imali lena ibuye izokungena ku-government iyelelise ukufunda izinto izinto ezidingakalayo eziluhlupho njalo eziqhakathekileyo elizweni leZimbabwe esifana le-health sector le-education elizweni leZimbabwe. Kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebesegandiswa ke ejele noma uyayihlala leyo 15 years kodwa kube ukuthi nxa iphuma laphana aqale phansi impilo khona abantu bazehlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga njalo ingalomthetho nxa eseyakudinga iza kudinga ukuthola.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Izinto zeZimbabwe babunkomo indlela esesafunda ngazo noma ngithi indlela sokwenzakala ngayo ezinye izinto sekunzima kakhulu ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami kodwa engathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakuchayela ihlombe into enxa bengakaboni imphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala. So okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi yindlela asefuna ukuthi ayenze ngayo fisa ukuthi ngabe kuthi uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke nxa kuyabe ukuthi kuzabe kuqhubekela phambili kusiba into leyo ukuthi ayicatch and release kuzabe still kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe iJustice abayitholi kulabo bantu abangama perpetrators abawonayo abenza inkohlakalo eyiyo ebolise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhatini sakadesi. So kuyinto eqhakathelwe kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniso hayi nje abadlwana.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu ube khuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekweLebhilithani. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lulobele izibhedlela zonke zikahulumende lusazisa ngale inhlawulo entsha okwethuse abaningi besithi vele bangeke bayenelisa kusimo somnotho esiseZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Encwadini elotshelwe isibhedlela se-UBH elesitampa sogatsha lwezempilakahle isigulane sokuzamele sihlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe i-$15,000 andubana siphiwe umbheda ukuze selatshwe sihlala esibhedlela kungakhathalekile ukuba ngumuntu omdala kumbe ngumntwana. Umnumzana Matthew Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo, usole kakhulu inyathelo eselithethwe nguhulumende lokukhuphula inhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela.
Ngiyamangala nje mangisizobana uhulumende odosekhweza kulaliswa kwabantu ezibhedlela nge-15,000 ibhondi. Ukuthi kambe labo bantu ileyo mali abayitshajwayo abantu beZimbabwe besekuhluphekeni okungaka kwe-economy problems, abalakudla kabasebenzi, abalali, abanye bayagula ezibhedlela ngemikhuhlane yona le COVID-19. Bonke lezihudo lezi ezikhona kobulawayo ayo esikhathe sesiqeda abantu ubana hambe uhulumende kakazweli yini laba bantu bani.
Unkosikazi Nomusa Sibanda ongumongikazi uthi kuyethusa ukuba bahola imali ephansi kulaleyo ezahlawuliswa izigulane esibhedlela.
Bathi ngibuhlungu ngendlela esengiphathwa ngayo i-government yethu ngu-employer especially. Ngibuhlungu ngoba thina as nurses were providing, we've been running up and down during the lockdown sisebenza sincedisa ku COVID ime pandemic yona le, but i government yethu ayisinaki. Instead we are the least paid. Into engizwisa ubuhlungu njalo etshengisela ukuthi i-employer kalandaba vele bakhwizile ama admission fees to almost 15,000 a day. Imali esingayiholiyo lathi sinje. Lokhu kubuhlungu ngoba as it is now, they are now using the divide and rule tactic, trying to demoralize to ukwenza abantu bebuyele emsebenzini. Sibuhlungu ngakho kakhulu khona lokhu ukuthi they are paying others that little allowance and others are not being given, but who have been working throughout the pandemic.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana efincube laye uyalisola leli nyathelo likahulumende lokukhuphula indleko zesibhedlela.
Ukukhwela lokho kutsho ukuthi abantu sebezafela ezindlini ngokuba bekuvele kudula bebalutshwana benelisayo iningi livele lingenelisi. Nxa sekuphinde kwakhwela njalo njengalokhu sekwenzile, kutsho khona ukuthi abantu lalabakade besenelisa sezukwenelisa, inani labangenelisiyo selizaba yizigidigidi amamiliyoni abantu abazahlala ezindlini bangayi esibhedlela ngoba kungaselabekhona, bazihlalele nje balinde ukufa. Yinto engafanelanga ibe khona elizweni noma yilipi emhlabeni, kutsho khona ukuthi sekufanele kube lenguquko isikhathi iso lesi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukukhuluma ngodaba lokukhuphuka kwentengo yokwelapha abantu esibhedlela. Abogatsha lwezempilakahle labo bebengadobhi incingo size saya emoyeni bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe yiStudio 7 WhatsApp ngalolu daba. Kuncwadi ebhalelwe izibhedlela elizweni lonke jikelele lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lwethule inhlawulo ezehlukeneyo zalabo abadinga ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende, ukulaliswa khona kanye lokuhlinzwa. Abantu abadala bengakalaliswa esibhedlela kuzamele baqale bahlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe, i-$15,000 e-deposit, abesezahlawula inkulungwane ezinhlanu zamadola ngelanga, i-$5,000 ukulaliswa esibhedlela. Umntwana othola ukuncediswa esibhedlela esezahlawula inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu, $7,000 engakalaliswa, kuthi engalaliswa ngelanga ezahlawuliswa inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye, $7,500 ngelanga. Umntwana olaliswa esibhedlela engelamzali kumbe umncedisi uzahlawula inkulungwane ezinhlanu, $5,000, kuthi olomncedisi uzahlawula ingxenye yalokhu. Izigulane ezihlinzwayo bahlawula inkulungwane eyodwa, kuthi abantwana bahlawula ingxenye yalokhu kusiya ngokuthi uhlinzwani. Abadinga usizo lokwelamisa lokuhlela kuhle imuli bazahlawula inkulungwane ezimbili lengxenye, i-$2,500, okuyinhlawulo efana lokuhlolwa amehlo. Ababelethela ezibhedlela zikahulumende sebekhangelele ukuba bahlawule inkulungwane elengxenye, i-$1,500, uma ubeletha kahle hathi ngokuhlinzwa. Ziningi indleko ezehlukeneyo ezilotshwe kule incwadi elotshwe ngabogatsha lwezempilakahle ezizaqala ukusebenza ezibhedlela zikahulumende ngale inyanga. UZulu athi angeke afa azenelisa ukuzihlawula, okutsho ukuthi iningi labantu seliza kwehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Unina womkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekiwe emzini wakhe eChijikamakuni kogudu lamhlanje, lapho aphelekezelwe khona zinkulungwane zabantu. Umkhokheli we-MDC thi uNkosazana Thokozani Khuphe yena laye ubehambile kodwa uphenduke esangweni ngemva kokuvinjwa ngabasekeli be-MDC Alliance. UChamisa ubikwa ebiziwe waphuma ukuthi ayekhuza abasekeli bakhe njalo angenise uMakhuphe labanye akade hamba labo kodwa wathola sebehambile. Emazwini akhanya abengokusola isehlakalo lesi, uChamisa uxwayise abantu ukuthi bafunde ukuhlalisana lanxa bengaboni ngasolinye. La ngamazwi agcizelelwe njalo ngumsekeli wakhe umnumzana Thintayi Bithi. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Iphugeni, yena obehamba loMakhuphe wasichasisela okwenzakeleyo.
Ngempela sifikile kobaba uChamisa uzokwazi ukuthi uthe kusenzeka le ngozi basebeyafona bakoChamisa befonela uMakhuphe bemazisa ukuthi ana ingozi siyenzakele. Basebeyambusa uzokwazi yini ukuza emsebenzini okubekwa kamama, wasethi hayi ngizoza noma kanjani. kubalulekile ukuthi ngikwazise ukuthi ukutshona kukamama kadokotela uKhuphi uChamisa wayekhona, ukutshona kukababa udokotela uKhuphi uChamisa wayekhona. Bathe noma besenza lokho abakubiza bethi i-unveiling, wayekhona ubaba uChamisa. So umama uKhuphi wasethi akungivumeli ke ukuthi mina ngingafika, kakhulu sengitsheliwe ngengozi enje. So sasesiyaya ke lapho. Hayi sifike ngempela kukuhle ubaba uChamisa esitshela ukuthi sijike kuphi, sithini, senze njani. Safika ngempela, masifika lapho sisamise imoto, o security bethi hayi misani imoto la ukuthi besamazisa ukuthi sesikhona. Yikho lapha ama youth aqale khona ubudlwangudlwangu. So sase siyabona ukuthi hayi umsebenzi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu, lusuku lokubekwa kamama kaChamisa akumelanga ukuthi attention ibisisi bakithi ngoba bekuzolimala umuntu. So sase siya drive ke wasethu baba uChamisa uyacela ukuthi sime uzobuya angene emotweni lati bese yangena lati. So samlinda ke base beyazama be security konke abakuzamayo. Wase yabona umama uKhuphi ukuthi lapha hayi attention izosuka isuka emsebenzini bese kuyagcwala ngapha. Njalo bekungalimala nomuntu ngoba hayi ama youth ebengabambeki nje ububona nje ukuthi lana akulanto ezolunga ke. So ke hayi sase sitshela i-security ke lo baba uNkululeko Sibanda onguyokhulumela ubaba uChamisa ukuthi hayi ngicela limtshele ukuthi hayi hayi kungenani ngoba bese bekhuluma vele umama uKhuphi lenthe fonini wamkhalela wamkhulumisa ubefisa ngempela ubaba uChamisa ethi ufuna ukuza angene emotweni angene nomama endlini besalungisa ngale amayouth bayahlalisa phansi. Sasesibona ukuthi hayi umsebenzi uzophazamiseka bese i-attention isiba ngapha.
Lo bekungumnumzana Khalipani Phukeni, isikhulumeli se-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi, asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla ze-MDC Alliance ngalolu daba ngoba bezingabambeki encingweni zazo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele-South Africa phakathi kwabashayeli bezimota ezithwala izinto labantu zamaroli abadabuka eZimbabwe abasebehlala kwele-South Africa abethuselwa ukubana baphume baphele kulelozwe. Likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yegciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Inhloko kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uthi ingxabangxoza esanda ukuqhamuka elizweni lakhe ayisoze yenqabele ukwakhiwa kwedamu elikhulu emfuleni weBlue Nile River kuyo nale inyanga, lanxa eleSudan lele-Egypt likhonona ngalolu hlelo. UMongameli Donald Trump weMelika uthi ukhululekile ukuthi aqhube omunye umhlangano lomkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un kulandela impawu ezikhomba ukuthi lelo lizwe alisazimiselanga ukusungula ingxoxo zezikhali zenyukliya.
Abashayeli bezimota ezinkulu zamaroli abeZimbabwe abasebenzela kwele South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba abashayeli balelozwe sebesithi kabaphume baphele ngoba bengikela bakwenza njalo bazayifunda ivaliwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bangene emgwaqweni beyasadlanga nkotshana abatshayeli bamaroli kwele South Africa besithi kabasafuni ukubona ngitsho lamunye umuntu wokuza osebenza ukutshayela iroli. Bathi iningi lalaba batshayeli baselizweni ngokungekho emthethweni njalo bemukela imali encane. Ngesikhathi betshengisela, abanye babo bebedubula ngenkafula kufa emoyeni ngokwisixwayiso esikhulu kubatshayeli abavela kwamanye amazwe. Boys, I umnumzana Dayson Mukwewa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwean Truck Drivers Association uthi njengoba abangabafuniyo laba becathama ezindleleni bebachaya nokuchisa amarole abo sebesebenza besesaba ukuthi bengabulawa lobanene.
Sithuke kakhulu ama local truck drivers bathi thina abantu bokufika start imisebenzi yabo and bona bayayifuna and bazoyifuna nenkani bazosebenzisa yonke indlela ikhona ukuthi bathathe back imisebenzi yabo. Abafuni abantu bokufika bafuna bona kuphela badrive ama-truck wabo basebenze imisebenzi yonke particularly in the trucking industry.
Uthi izolo eJohannesburg kulomtshayeli weZimbabwe otshayo kabuhlungu wathathelwa konke abenakho andubana irole yakhe ichiswe. Kweminye imfanekiso yabomabonakude omunye wabatshayeli bakwele South Africa okungatholakalanga igama lakhe uzwakala ixotshanisa omunye wabatshayeli bokuza othe babona bevimbe umgwaqo watshiya irole yakhe wathi nyawo ngibelethe.
Hawu nangu umuntu ebaleka, hey nangu umuntu ebaleka, vimbani boy, hey ozani ozani, ibalekile le nto le mani yer. Hawu namanga anitshela umlungu wakhe azothatha naye iloli. Kusemnambithi la, siyamnambithi umuntu odakiwe, ngabazi ukuthi kuyazatshalazwa bayabaleka bona.
Kodwa akumphathi intambo ogatsha lwezemisebenzi umnumzana Thula Sinxesi uphikisana lalolu dlakela esithi bakhona abatshayeli bakwamanye amazwe abale mvumo yokuba selizweni abalilungelo lokutshayela amaroli la.
We cannot just quarantine ourselves from the rest of the continent. We can't just do away.
Ngeke sivele siphosha abantu bokuza bonke lapha ngoba abanye babo balelungelo lokusebenza.
Illegal people who have been employed without any papers from Home Affairs.
Umnumzana Nxesi uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokukhulumisana labachayeli laba ukuze kuphele lodlakela. Uthi South Africa ngeke yale kwemukela isebenza kwamanye amazwe kanti yona ifuna uyasungula amabhizimusi kulawo mazwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kweze midlalo, amaqembu omdlalo wenguqu weZimbabwe athi esebela ukubana angathwala nzima ukubuyela ukuyadlalela ezinkundleni nxa engatholanga usekelo lwemali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Othule ikomiti yababona ngezempila kahle phezu kokuba kuyini okumele kwenziwe ukuze ilizwe leZimbabwe liqalise njalo ukudlala umdlalo wenguqu. Kuchiye iningi lamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League yavumelana ukuba adinga usekelo lwemali. Ikomiti le ekhokhelwa ngudokotela uEdward Chagonda ithe kuyabe kumele abadlali behlolwe mihla ngemihla kusetshenziswa impahla ethile ebiza amadola kwelemelika angamachumi ayisithupha lanhlanu. Lokhu kuyabe kusitsho ukuba amaqembu kuzabe kumele akhokhe imali yedlula phose inkulungwane ezilithupha ezamadola aseMelika ukuze kuhlolwe abadlali abangamachumi amathathu kanye labaqeqetshi abalichumi. Bebuzwa zintatheli zemidlalo abameli bamaqembu amakhulu elizweni athele Dynamos kanye lele Highlanders bathe abangeke benelise ukubhadala imali engako. Njalo intatheli zindaba yezemidlalo uBongani Zoza uthi akungajahwa ukuphindela enkundleni imidlalo iqale ngomnyaka ozayo.
Iningi lamaqembu livele liyehluleka ukubhadala abadlali, pho imali zokubhadalela abadlali ukuba behlolwe zingavela ngapi? Okunye kumele sikukhumbule yikuba ibhola kalidlalwa ku-PSL kuphela, njalo kuzigaba eziphansi yikho lapho kulamaqembu aqhuba nzima khona okokuthi vele le mali iyaphiwa abezifa inhlanganiso ye-FIFA angeke yenele. Ngokubona kwami kungcono ukuba kulindwe kuze kuqalwe ngomnyaka ozayo.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube utshele iphephandaba le-Herald ukuba amaqembu wodwa angeke lise ukubhadalela imidloliso leyo edingakala phambilini kokuba kubuyelwe enkundleni. Uqhubekele phambili wathi lokho kungenzeka kuphela nxa inhlanganiso yezibalisa yeZimbabwe Football Association, ePremier Soccer League kanye leSport and Recreation Commission zingangenela. Isiphathamandla seChicken Inn uThawe Ngwahara laye uthe amaqembu adinga ukuphathiswa yizifa, ikanti labanikazi benkundla labo kuzabe kumele bedlale yabo indima kube yibo abahlanza inkundla ngokufafaza imithi ebulala amagciwane. Imele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Ntshanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika